Abantu abanengi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabechabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane abecreshi bedlalisa ama-chips nje. Kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha ifremachin edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonala. Akula nto abayenza khona. Ngitsho olo abazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into yabo abayenza ayisebenzi. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrate independence. Rwanda is progressive under leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona beRwanda hambe basola kodwa kukhona okukhona okungcono kunakithi. Thine kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa ke khathesi sikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo. Ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe busy ngokulungisa ilizwe. Hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatihani namabilana yilakshari leya lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ningawalile ukumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa agada iplane layo ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbe wafika. Amaprezenta loko kokuthwalana nama ministers ehamba lawo khona le uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani mina ngiboni lokuthi kati bala abantu basebenzi ngombuso yelizwe silokhondileyo ilizwe laduza dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela kunala food security akunala mzamo yokuprovide food security akuna magets izikwelede zigcwele emazwe wonke wenala eSouth Africa siba oyimali eMozambique swawo imali ngapha la iCaribbean la ayisayenzi kuhle endaweni ukuthi bazama ukuthi imali lo yonke le bayihanise kuhle bazama umunye umzamo ukunceda abantu into zinayo ezisuphayo kodwa bona bayiqhithi luxury nje hayi mina kamboni ngibona ukuthi kuzani kanje kuphela kulalo
kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party okunjalo ubaba wakhona ngale abe sewunxusa wona sithumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na kwesinye isikhathi asikukhangeleli njengokuthi ona yikwakha ubungani labantu aba-progressive. IRwanda siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonomi wabo nendlela abaezizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo ikopene labo ilanga abalisebethi asolanga lincane ilanga le elikazibuse wabo ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa silelangele njalo nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangona hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mina ngibona ukuthi into eziyomongameli wethu akunanto embi ngakho kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani sifunde kibo laba asebevukile kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kulento embi khonapho ukuthi nxa ubaba owanext draw ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba omakhela zake ngihambe kunokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngosinye isikhathi ngizakutshela into eqakathekileyo elingananzeleliwe. Ngosinye isikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona uspende imali. Ungatona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayintshintshwa akunato oluzavuka yena lani imali esingabe siyispendile ukuhamba kwafana labo abeRwanda basabeithi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe usumile wabuya lani masithi hayi bakithi sinozeni lapha sinozeni laphana awuboni kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela, kwesi sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafo wethu labodade wethu e-Afrika khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Afrika ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe naso size ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwesi sikhathi bona laba abafo wethu abe-Afrika labo asibaqaphi siseni labo nxa bethi besizinto eneyinje. So uzabona ukuthi kona kwanokuyimali esiyisebenzisileyo ikwenza konoku uzasilihlela izunzo ezasala ekumangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.